sacina ukuba le ordinary congress ngo 2014 obabutsangiraye sakhona ngakho okwaphambanisa yonke imizamo yokwenza icongress ukuthi iconstitution yethu yabunjwa ngendlela yokuthi nxa umkhokhele sebhubhile kumele kuqale kwenziwe i-extraordinary congress eqala ifake umkhokhele webandla onguye oba legunya kumbe amalungelo kumbe amandla okuthi abize i-ordinary congress. Sakwenzake lokho mhlaka 27 December 2020 ngokufaka ubaba uMonzora. So wasebiza i-congress le kwakumele sibe layo ngo-February kodwa sithe sesiyibizile ukuthi sibe layo ngo-February kwasokusiba lama by-elections ngo-March mhlaka 26 okwenza ukuthi ibandla ligcine lifaka eceleni uhlelo lokwenza leyi i-ordinary congress ukwenzela ukuthi sikhangelane lama by-elections. Ama by-elections esedlule ibandla bele singasela mali eneleyo eyokuthi liqhube umsebenzi we-ordinary congress ngakho yikho sikhangelele kubo June ukuthi nxa singalungiselela kusiyafika kuJune into zethu ziyabe zime kuhle ukuthi sikwanise ukuthi siluqhube lolo hlelo lowe-ordinary congress. Ordinary congress kuyabe kubuya ama-delegates from ama-ward kusiya kuma-district kuma-province bebuya inhlangothi zonke zelizwe ama-province wonke wengu-12 okubalisela le-South Africa le-America labo-Britain ngama-province kitho nalawo ku-congress kunengi okwenziwayo ngaphandle nje kwento zezikhundla yikho abantu ababuya khona lenhlelo zebandla esingathi ngama-policies.
Bakhona yini esizabona bencintisana loMonzora labo befuna ukukhokhela ibandla?
Ukukhethwa kwabantu ezikhundleni zobukhokheli ku-MDC kuvele kuyayenziwa kuma-congress yonke. Ubabuthwangirayi wayehlala ekhethwa kungela ophikisayo ngakho kathesi sakubona kuvuleka ubaba uThwangirayi esebhubhile besiba khona abaphikisanayo lapho ubaba uMonzora anqoba khona nge-883 votes uMamukhuphe esiba le-118 ubaba uMdzure esiba le-14 ubaba uKomichi esiba le-9. So nxa kungenzakala ukuthi babe khona abanye abazafisa ukuthi bancintise umthetho wethu uthi kumele kube ngabantu abathola ama nominations avela kuma provinces. Lizakhumbula ukuthi yiyo into eyahlupa ubaba uChamisa ukuthi abe ngu vice president weMDC ngoba wayethethwe wafakwa ngubaba uThwangirayi engelamandla okwenza lokho kukanti njalo ubaba uChamisa wayengazanga nominate ngama provinces ngesikhathi se-Congress ukuthi abe ngu-Vice President. Yikho nje kwasifikisa khona lapha. Ngakho-ke bonke abantu abafuna ukuthi bangene babe ngabakhokheli be-MDC kumele kuqale ku-branch kuye ku-ward kuye ku-district kuye kuma-provinces. Ama-provinces yiwo anominethayo abantu okumele babambe izikhundla ze-national kanti lawa ama-provinces abe nominethwe ngabama-district kusehla kanjalo ngakanjalo. So abazakhethwa ukuthi bancintise bengakhethwa ngama-provinces sebencintisa ku-Congress banganqoba sebekhokhela kulezo zikhundla kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi kuzikhundla zonke.
Uyatsho ukuthi lesi sekelo sombuso kukhona okulakho ukuguqulwa, yikuphi kahle kahle nxa singakhuluma ngakho?
I-constitution yebandla le-MDC iguqulwa kuphela yi-Congress. Ngakho minyaka yonke nxa sisiba le-Congress uzathola ukuthi kule nhlamvu lapha lalapha yana ezitshintshwayo, amanye amandla engezelelwa, amanye amandla ekhitshwa, ezinye izikhundla zikhitshwa, ezinye izikhundla zingezelelwa. Sakhumbula ukuthi ibandla lisaqalisa isikhundla sika-deputy national spokesperson sasingavotelwa, ngitsho esika spokesperson sasingavotelwa ku-Congress kodwa kwaya ngokuya kwaguqulwa sagcina sesiyisikhundla esivotelwayo. Ngakho ngo-2014 kule nguquko ezinengi ezayenzakalayo kamfuna ukuthi ngingene kizo ngoba kumele kuphume kuvela kugatsha lukanobhala jikelele webandla. Kodwa engingakuchasisa yindlela okubanjwa ngayo ukuthi nxa sesisiya ku-Congress sihamba nge-constitution yona leyo kube sokufika kubikwa izinguquko ezaba khona sezingena ke ku-Congress sezisebenza okokuqala kuleyo-Congress. ngoba iyo ezabe isiqhubeka isitshengisa ukuthi izinqumo ezatshintshwayo yiziphi. Kodwa za adoptwa eziningi zakhona yi-First National Council eyahlalayo ngomva kweCongress ka-2014 seziza kwethulwa ke kuCongress ukuthi ama-resolutions awo eCongress eyadlulayo aseya-adoptwayo asesebenza iwaphi. Kanti njalo nxa sisenza ama-Congress zona lawa sisukela phansi, ama-provinces nxa sebengena ku-main Congress e-national bayabuya bayehlala kuma-commissions azabe njalo ehlaziya ezinye izinto abangafisa ukuthi zitshintshe lazo ku-constitution ye-party bayakwenza khonokho. So ukuguquka kwesisekelo sombuso webandla kuyayenzakala iminyaka yonke, akulanto e-10 ethile, kwenziwa njengomthetho kulandelwa izifiso zabantu be-MTC.